sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga kanti miri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje. Abantwana besikolo seTinworld abayisithupha babhubhe izolo kusihlwa engozini yebhasi kwalimala phose abangamathumi amane 39. Umbukiso wesanganayi hlanganani walonyaka oqale ngolwesine kobulawayo ugqitshwe namhla abaphatheke kuwo besithi uhambe kuhle. Ngesikhathi kunanzwa usuku lwabomama bemaphandleni le-International Day of Rural Women namhla, iningi labo likhala ngokungalingani kwamathuba abo labomama basemadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa abika ukuba abantwana abayisithupha abesikolo seTinworld babhubhe engozini yebhasi izolo kusihlwa enyanga lapho ukulimele khona phose abangamathumi amane. Amapolisa athi abalimele engozini le bagijinyiselwe esibhedlela senyanga leseVictoria Chitepo Hospital eMutare. Abantwana laba abasesikolweni seTinworld High School esiseHarare bebelubhekise enyanga kuhlelo lwabantwana besikolo lokwethekelela indawo ezijiyeneyo zelizwe. Umtshayeli ubikwa ukuba wehluleke ukujika emgwaqweni yagiqika entabeni. Ekhuluma enkundleni yobulembu eTwitter, ummeli wesigabeni senyanga South edalele ePhalamende umnumzana Superman Diwanzira uthe ulusizi ngomonakalo ongaka, ubonge izakhamizi zakulumango wenyanga lesigabeni seMtasa ezihle zazama ukuhlela abasinde kule ingozi, njalo labezimota ezithwala abalimeleyo zabahambisa ezibhedlela ezimbili. I-Studio 7 ikhulume ngengozi le lomnumzana James Brown ohlala enyanga. Ukhulume njalo langezinye ingozi ezenzakala eZimbabwe.
Yes, ingozi eyenzakale enyanga yabantwana abakade besiya ku-trip from Harare ibidabukisa sibili, ibiyingozi ethinte phose ilizwe lonke ngokuyinto ebuhlungu sibili.
Kungenziwani Mnumzana Brown ngombono wakho ukuthi ingozi ezinjengayonale zivikelwe?
I think in the future ama-driver should observe ama signs, ama road signs, because where you need to engage to lower gears kumele ulandele wona lowo mthetho. Khona asika bikwazi ukuthi iphutha lona belingelomtshayeli kumbe belingayo yona ibhasi ebingalungiswa ngakuhle kumbe ngumtshayeli, kodwa inkalakatha imango leyana siyayazi, imango elezintaba, imango elama-caves. So kuyabumele lawe nxa unguwe uphethe imphefumulo yonke leyana oyabulayo ebhasini, ube ngumuntu lawe ozithonisisayo at every step of the way, ube ngumuntu oyaziyo ukubana nxa ususesibangeni esingakanani kumele wenze njani. Yes, bokuyingozi sibili njalo ilanga lengozi angeke ulibalekele, but sikhala labo bonaba ababhujelweyo, especially the intelligence officer osebenzela ezCDC uMr. Hobe la obhujelwe ngumntwana khonapho, sikhala ndawonye.
Amapolisa lama emergency services asingathi ama-ambulance labanye nje kade benceda, ungathi bafike ngesikhathi ebesifanele yini? Basheshile bafika na?
Iphutha loneli bazamile sibili abe-emergency services ukuthi zame ukufika ngokusheshsha abama ambulance bagijimile basithola usizo abathole usizo and then bazobuya lama police labo babuya bancedisa sibili ngesikhatshana loba bevela esibangeni esingani side kodwa bazamile sibili as compared to kwezinye izikhathi whereby uyathola ukuthi akula not even la one motor station so sikhala labo laba abashiywe ngabantwana
umnumzana James Brown uhlala enyanga eManicaland. Umbukiso wesangana ihlanganani walumnyaka oqale ngolwesine kobulawayo ugqitshwe namhla lanxa babephatheke kuwo bethe uhambe kuhle okwamagama izakhamiza kobulawayo zithi kumele lazo zaziswe nxa kusenziwa inhlelo ezinje ukubana lazo ziphatheke. I-Studio 7 ixoxe lo mnumzana Thembelani Dube omunye wabaqondisi bebulawayo Progressive Residents Association ngalolu daba.
Umbuthano wehlanganani sanganayi wechumi lanhlanu uhlanganelwe ngabantu aphosa abadlula 270 okuyilinani elikhulu kakhulu ngoba becatshangela ukuthi ungabala ngabantu abangu 250 makampanies angu 250. Khonokana-ke kwenza ukuthi kube kuhle kulabi kakhulu abaku-tourism industry ngoba bazaba lezethekele ezafinyelela ezindaweni zabo abazahlala khona khonokana kudala ukuthi ibhizinisi yabo layo njani ithuthuki siya phambili. Njalo kwenza ukuthi iZimbabwe ibulawayo kakhulu iyazakale ilizwe lethu ligcina lisazakala kakhulu kakhulu idolobho lakobulawa idolobho lamakhosi lamakhosikazi. Khonokhana-ke kuyinto enhle ikakhulu nxa sikhangela ukuthi siphuma esikhathini se-COVID laba abantu kade bengazahambahambi khona ukufika kwabantu edolobheni lakobulawayo kuthuthukisa amabhizinisi akobulawayo.
Singathi imibukiso kumbe imihlangano enje iphathisa njani uZulu ngingathi nje umuntu wakobulawayo?
Imihlangano enje iphathisa kakhulu labo vele abakwaziyo khona ukuthi kwenzakalani abaphezulu khona ngale abalamabhizimusi abavele bezinothele. Kube sokusithi ke umphakathi uyabungakwazi okuyizinto okunje. Abantu bazazela i-trade fair, kungadlula i-trade fair ukuthi kwenzakalani okunye abasakwazi. So siyakhuthaza ukuthi ezinsukwini ezizayo kuchasiswe kakhulu abantu babekwazi nxa kuvuma kuhanjwe ngamalokithi ngamalokithi ukuze abantu babekwazi ukuthi kule mbuthano enje njalo ingabaphathisa njani. Kwenze ukuthi lalaba abasakhula abasathuthukayo labo bafinyelele khonapho ukuze labo izinto zabo zibonakale kwazakale ukuthi bakhona ngoba izinto lezi ziyabe zisenza ukuthi kuthuthukise i-culture, kuthuthukise indlela yokuphila kwabantu. Siyakwazi ukuthi cina besiyafika ibo Victoria Falls kibo matopozi langaphi ngapi. Kodwa ke abantu bakobulawa nxa kusenza into yakobulawa sikhanya ukuthi babekwazi ukuthi kwenzakalani, batshelwe ngezindlela ezijiyeneyo eziza kwenza ukuthi babekwazi ukuthi kuyini okwenzakala kobulawayo ukuze labo baphatheke babe yingxenye ngendlela abaphatheka ngayo nxa kuthe kwaba le-trade fair. Lakho sifisa ukuthi baphatheke ngaleyo ndlela wonke umuntu kungaze kwaba yilabana abamabhizinisi abaphezulu kuphela baye bevele behlele emahoteleni bekhulumele emahoteleni lezi zinto.
Umnumzana Thembelani Dube ngomunye wabaqondisi bebulawayo Progressive Residents Association exoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela umsheshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela.
Ngesikhathi kunanzwa usuku lwabomama bemaphandleni ele-International Day of Rural Women namhlanje, iningi labo likhala ngokungalingani kwamathuba abo labomama basemadolobheni kanye labesilisa. Ngalokhu bathi bafisa ukuthi ngabe bathola amathuba alinganayo labanye babo ukuze baphile impilo engcono. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Omama baqoqele Studio 7 bathi lanxa usuku lwanamhlanje luqakathekile aludali mahluko empilweni zabo ngoba bephethe bebhekane lendubo ezithiyeneyo. Unkosikazi Matilda Dube oyisakhamuzi evokole insiza uthi njengabomama bemaphandleni abatholi mathuba alinganayo labomama abasemadolobheni okudala ukuthi bazizwe beyisekile.
Isikhathi sokuthi akulamanzi. Uma kumele abone ukuthi akulamanzi, kumele abone ukuthi udla kakukho, kumele abone ukuthi umntwana wesikolo ubhadele ngendlela efaneleyo. Yikho konke lokhona kuyahlukuluzwa umuntu ongumama. Ama-projects sibili awakho amaningi kubomama ukuthi bazisize labo. Umama laye azisize esemaphandleni angaziboni njengomuntu oyisekileyo. Ngoba nxa usuzikhangela uyabona ngani oyisekile kulalwana owemadolobheni. kanti komama bonke siyafanana. Hayi amathuba wethu kawalingani.
Unkosikazi Saziso Khumalo nesinye njalo isakhamuzi sevukola uthi lalapho bezama ukuthi bazithuthukise njengabomama bemaphandleni bahlangana lengxaki esijiyeneyo.
Siyazama sikwenza ama-projects ethu, siyafuya inkukhu, siyathunga, siyalima, but i-problem esihlangana layo ukuthi izindawo zethu zokuthi sithengisele azikho. Sigcina sihamba imimango emide sisiyazama ukuthi sithengisele lezo zinto. Even ukuthengisa nxa sisithengisa kwizinto kodwa khona lokhu esiyabe silapho sigcina sikuthengisa ngemali imali engasisiziyo ngenxa yokuthi siyabe sisiswele ukuthi senze njani.
Ukhansila kawa-2 ewulikisa komzimoni Gwanda North unkosazana Zwelibanzi Mpofu laye uthi malutshwana amathuba okusithuthukisa kubomama bemaphandleni.
Nxa sikhangela omama abasemakhaya emaphandleni ngabalathuba lokungezelela ulwazi kwezezimfundo plazi futhi emakhaya ngapha omama kuyashota ukuthi ngakuyaba lama-vocational training centers angabancedisa emsebenzini yezandla. Khangela futhi amathuba kwezamabhizinisi ama-cross borders wona la kwenziwa kakhulu ngomama abasemadorobheni, abesemaphandleni basilela kakhulu.
Unkosikazi Juliet Nkiwane westeze wilonki uthi lanxa kuthakazelelwa ilanga labomama bemaphandleni amathuba abo okuphatha ezombusazwe ephalamende malutshwane kakhulu.
Ephalamende kusasele kakhulu ngoba lanxa kufakiwe labana abangu-60 uyabona ukuthi inamba ilokhu phansi. Lokhu siphansi kuyaswelakala ukuthi kukhwezwe size siyefika ku-50%, sisekhatshana kakhulu kulo-50%. So i-constitution yona iyatsho ukuthi omama kumele baphakanyiswe, kodwa-ke njengelizwe asikafiki kumbe njengabantu nje nxa kumbe kuyavotwa kumbe kuyakhethwa asikabi lakho ukudobha umama simfake esiqongweni.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana bemaphandleni e-Women Development Association in Zimbabwe WODAS unkosikazi Sethekele Chabangu uthi lanxa ziningi inhlupho ezibhekane labomama bemaphandleni kukhona okubambekayo asebekufezile.
La siqale khona besikhangele umama wasemaphandleni enjengomama oguqa izandla azwe umuntu ongubaba ukuthi kwenziwani la ekhaya. Kodwa namhlanje sizobungaza umuntu wesifazane osemaphandleni osekwazi ukuthi ame athi hayi.
Umeli wedale lephalamende Gwanda unkosikazi Sipho Mkoni uthi wasalisa ephalamende ukuze omama bemaphandleni bathole amathuba alinganayo labomama basemadolobheni.
Kule mzamo yokuthi omama abasemaphandleni bangashiyani kakhulu labomama abasemadolobheni, bayenelise phela ukuthi khona bayenze ama-projects labo, bayenelise ukuthi bathole izimali zokuthi bayenze ama-projects abangabe beyafisa. Njalo nxa befuna ukwenza ama-projects, imali leyi bakwanisa bayithole ebhanga lethu njengabomama okuthiwa yi-Women's Bank. Yebo, kambe amathuba abo afanani labo mama basemadolobheni, ngoba umama osemakhaya uhlangana lenduvo eziningi ezishiyeneyo.
Usuku labomama bemaphandleni ele-International Day of Rural Women lwasungulwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ngomnyaka ka-2007 ngenhloso yokunanza ukuqakatheka komsebenzi wabomama basemaphandleni kwezentuthuko yamazwe abo ikakhulu kwezokulima betholisa imuli lelizwe jikelele ukudla okulakho ukwehlisa ubuyanga xa bengasekelwa ngazo zonke indlela. Lonyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ethi Rural Women Cultivating Good Food for All, okunanza umsebenzi abawenzayo ekulimeni ukudla emazweni omhlaba. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. El lePakistan selithumele umbiko wokukhonona ngamazwi athulwe ngumongameli Joseph Biden kwale Melika othe ilizwe lakhe liyathandabuza ngomsebenzi wokulungiswa kwezikhali ze-nuclear zakwele Pakistan. Umphathintambo wezobudlelwano bePakistan lamanye amazwe omhlaba uButho Zardari utshele inthatheli zindaba esigodlweni selizwe lakhe iKarachi ukuthi amazwi athulwe nguBiden ngolwesine kawaqondanga. UZardari uthe ilizwi lakhe lilandela zonke iziqondiso zamazwe omhlaba zokulungiswa kwezikhali ze-nuclear. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla ezombusazwe amabili aphikisayo kwele Tunisia atshengisele namhla esola umbuso kamongameli Kais Saied abathi umbuso wakhe kawunaki inhlalakahle kaZulu othwele nzima ngenhlupho ezidalwayo kusilela kwamafutha ezimota kanye lokudla. Abasekeli bebandla le-Islamist Ennahda Party labe-Free Constitutional Party babuthene endaweni ezithiyeneyo kodwa bekhonona besethesa uSayed umlando wekwehluleka ukuphatha kuhle umnotho welizwe kanye lokuthi umbuso wakhe kawusiwo wentando kaZulu. Okwamanje wathi sidedele kusithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Debra Mkhasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, sicubungula okuphathelane lomsebenzi wabo wokuthengisa izitaladini.
Abasebenzayo sebebaningi kakhulu kulezi ndawo lapha sebengene khona okungafanelanga khona. Kuzo siba lezi ndawo lapha vele esaphiwa khona thina lapho esithi zisemthethweni. Uzathola ukuthi izindawo lezi laba abangenele abangekho emthethweni yiba bathola ama-customer ukudlula thina esizibombileyo esizendaweni ezisemthethweni. So sisakhulumisana lo khulumende kanye lo council ukuthi kulungisiswe. Siyaqoqisana kodwa i-implementation yangkhona yiye khanye ngathi sasilela. Ngoba uzathola ukuthi kulezi ndawo like singakhuluma ngo 5th Street owavelwa wavalwa ngesikhathi se-COVID but usegcwele usele membership uselabantu abaningi ukudlula thina esisezindaweni ezicaca esizibhadalela khona ama-license. Ufind ukuthi khonapho izindawo zangkhona zona lezi akule ezindawo ezinjengama-toilet, indawo ezinjengeimpompi zokunathela amanzi azikho lezo ndawo kodwa abantu baphonga ungena mahlayana nje bethengise. Kule ndawo lesi babazayo kuthiwa kusegodini isithenjisiwe-ke ukuthi sizavulwa khonapho kubo-October November, khonapho kuseya kubo-December. Abantu bayasebengenile izindawo esikhangelele ukuthi abantu maybe bengabeyangena khonaphana bazathola ukuthi besebenze kuhle. Noma nje kuseselamanye ama-challenges esakhangeleyo ngoba indawo leyana iyathengwa iliswa yi-terracot. I-city council iyathola i-percentage, i-terracot layithola i-percentage. So kukhona okunye lakho esesakukhangeleyo njengabahlali bakoBulawayo, njengezisebenzi zakoBulawayo ukuthi indawo lezo zizazenelisa yini ngoba sinanzelela ukuthi i-city council kayiselamandla ngayo leyo ndawo noma ilawo mbijana kodwa amaningi amandla akhona ngale ku-private lokuze yena lo terracotta ozasilisa esibhadalisa imali azifunayo. So kwakathi sihayi sisakhala ukusebenza kwethu kubi sibili akukho free and fair ngendlela esasiqoqisane ngayo lohulumende kanye lo council siqalisa ngo-January. But nevertheless njenge-PVTA sikhala lathi sisenza sile market yethu lathi siqalisileyo ukuyiyakha esikhangeleleyo nje maduze ukuthi la izabe siphelele i-vegetable market esenkulumane complex layo siyakhe ngokuthi sinanzelela ukuthi abantu bayagcwala kakhulu edrobheni kwi-CBD bengenisa izinto zabo zokuthengisa izinto ezinjengama vegetables esiyakayo silabangane bethu be-DCA labanye abangane abaphakathi esiyakha indawonye ukuthi leyo market ingaphumelela ivulwe nxa isiphelile imarket ezancedisa ukuthi abantu bonke abahlala emalokitshini instead of ukuthi bebuye ngapha kobulawayo edrobheni esipd baza kuya khona ngale enkulumane besiyahodisa impahla zabo kube labazathengisa phandle labo ibhizinisi ihambe isiya phambili.
Siyabona njalo ukuthi bekulo dubo lokucitshwa kwamagetsi mahlayana. Solunjani ke lolo udubo? Yiziphi ezinye ingxaki elidibana lazo emsebenzini we?
Amagetsi ethu ayahamba kakhulu ukuthi acine affect i-business kulabo abathengisa izinto ezingathi ziyabe zifuna amagetsi umqando, eziyabe zifuna ukuthi kube le-lighting. Njalo noma sikhuluma ngokuhamba amagetsi asekhwelile. So thina njenge-informal sector sokusiba nzima. Sikhangela njalo lohlupho lwamanzi. Thina njenge-informal sector amanzi sayasebenzisa kakhulu ngoba sigezisa kakhulu izinto zethu esiyabe sizithengisa, izilimo siyazigezisa nxa zibuya zingena emakethi. Sizokuthiyeneyo sizothiwa namhla ngabala ma-detergents okulokhu okuklina amanzi kwesi sikhathi uzokuthiwa namhla amagetsi ahambile, so amadamu kapontshwa ngamanzi ukuthi efinyelele.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ebesixoxa laye ecingweni ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibonga lapho uSithandekile Mhlanga obesethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko. Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba kasizweni ukuba uChris Gande kuliviki usiphatheleni.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga baba Gande. Ngiyabonga ukwamukelwa.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani ngemva kwembiko ukuthi amalanga ukuthi amaphepha awokuhlala kumbe ukusebenza okusemthethweni khona ngapho kwele South Africa asengezelelwe?
Umumo awutshintshanga baba Gande. Abantu nje kube lokuthabisa abantu okuncane ukuthi sokwengezelela. Nxa kusengezelelwa nge-3 months, I mean nge-6 months, i-6 months leyana abanye ama-employer athi wona ngeke sikusayinise i-contract e-6 months. Futhi ke bekwenza khona lokhu uhulumende esenza lokhu i-Home Affairs ibingenzela ukuthi isiza abantu kodwa ibilokhuza ibiphendula ekubo nekubhalwe ku-affidavit yalezi nhlanganiso ezihambisa uhulumende ecourt. Yasibona ukuthi bakhulume ngokuthi isikhathi sibe sifitshane, into ezifana lazo nalezo. Njalo balamacebo okuthi batshintshe i-immigration law ngokuphela kwawo nalumnyaka. So ke lokhuyana kuyinto ayisiyo into okungathiwa kumbe itshintsheni, yindlela yokuthi uhulumende angadliwa ku-court case le ezangena mhla ka 5 kusiya ku 7 October.
Manje nxa sikhangela umumo wona lo, bakhona yini osuzwile ukuthi bagcina bephenduka ekhaya ngenxa yokuma kwezinto.
Ye abantu bayaphenduka ekhaya kodwa nje ukuthi kwesinskhathi kungabe kungaphuma ngezindabeni. Ungakhangela lapha ezindaweni esihlala kuzo abantu abaningi abasasebenzi. Abantu abaningi abasasebenzi abantu abaningi sebesehle ukubhadala ama rent. So into abayenzayo kunje nxa sekusokungehlule ngithatha isikhwama sami ngingena ebhasini ngihamba. Bayahamba abanye abanye basasala lokho belethemba lokuthi enxa kungatshintsha kuthiwe sokuapplyeka ngoba izinto abazifunayo kuapplyeni kwakhona zinzima kakhulu. Labaqhathi ukuthi baliphe lawo maphepha khona into ezifunekayo zinengi kakhulu futhi zinzima. So labo bacina ukuthi baphephe ikuhlupho lwakhona umqhathi uyala kwesikhathi ukuthi akubhalile. So ke ngamafitshane yebakhona bahamba.
Ubona umumo walabo abathi bona abeZimbabwe basuke abafana labo Dudula unjani? Belokhu befuna yini ukuxotsha abantu beZimbabwe?
Ye kulamalanga bathule kungathi nje kuthule yilokho abantu abangakubiza ngokuthi uneasy calm ukuthi kuyabe kungala kuthula loba kuyikuthi kungela umuntu ochayiwe kumbeni wenziwani ngoba okwenza bangathi bathule kube indaba yokukhuluma ngama court even ale operation Dudula ibingathithi layo ifuna ukuthi iyefaka amalawyer abo nxa kuzakhulunywa indaba le ehanjiswe e-court yiZimbabwe Immigration Federation lelo kuzeni lale iHelen Suzman Foundation labo Simba Chitani. So kuthi ukuthi basamelele ukuthi bezwe khona. Kodwa ungachecka i-social media yikho lapho othola khona i-violence eningi ukuthi baye besala beSimba phansi ukuthi vele abantu bangavunyelwa ukuthi bathola amaphepha ngoba bayabambanisa ukuthi kuthi abantu ngama illegal immigrants. Labantu abalamaphepha uhulumeni afuna ukuba rob abancike sebesenzwa ukuthi ngama illegal immigrants. So lokho akukatshintshi, akukatshintshi lokho.
Okugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi ngiyabonga ngivalelisa abalaleli ngokubabingelela ukuthi linjani, sithemba liyaphila. Siyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ebesixoxa laye uhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Sibonga kakhulu lapho uChris Gande obexoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba.
Sibufanele senonge ukonga nyongolo wenu. Sibufanele senonge waleti nkululeko waleti ubambanezwe umkabuko sekufanele simbongele sonke umfoka nyongolo wenu Joshua Nkomo kabuko kanyongolo aramatate lathe lazimbuke sikhumbe sesila bethuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi uzensundu yabensundu qali wesiziba saserodisia unziya mandlebele eyakhupha abamhlophe esizibeni zabhulukujela inkabi zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda ijubele imhlophe.
Abafana bakogodlwayo lapha besipha ingoma abayithi Nyongolo bencoma uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Singekehlukani izihlobo wathi sikhangeleni njalo indaba ebezikhokhela abantwana besikolo seTeen World abayisithupha babhubhe izolo kusihlwa engozini yebhasi kwalimala phose abangamachumi amane 39. Umbukiso weSanganayi Hlanganani walonyaka oqale ngolwesine kobulawayo ugqitshwe namhla aphatheke kuwo besithi uhambe kuhle. ngesikhathi kunanzwa usuku lwabomama bemaphandleni le International Day of Rural Women namhla iningi labo likhala ngokungalingani kwamathuba abo labomama basemadolobheni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngugay nogumete sayidi.
Ulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.